Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 20 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDCT eyezigaba zeMathebeleland North le South ibikwa isixoxebuke ngobuningi yaya kubandla le MDC Alliance. Kodwa ibandla le MDCT liyakulandula lokhu.
Mazenge kwa njale MDCT okwa manje asilalwazi labantu abangabe bephumile ebandleni esigabeni seMathebeleland North.
Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili kuphela ngeviki luyaphambili lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ukubaxotsha emsebenzini.
Engxoxweni zemali akulanto esithe yaphumelela. Uhulumende ulokhu enyathele kusikhonkwane sakhe esikangitshilo ngitshilo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ilanga likazibuse ebelikhona ngesonto sokulilanga nje lokukhumbula ubunzima obuselizweni selokhu ilizwe lathola uzibuse.
Singathi sikhangelisise especially lapha koBulawayo ukuthi khona ukuzibusa kwalethani akula.
Inkulungwane zabantu emadolobheni eMelika atshiyeneyo bezigcwele emgwaqweni zilindele ukutshengisela nxa ipholisa eletheswa icala lokubulala onsundu lingatholakala lingelacala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-MDCT ezigaba zeMathebeleland North le South ibikwa isixoxebuke ngobuningi yaya kubandla le-MDC Alliance. Umgcinisihlalo webandla le-MDCT esigabeni seMathebeleland South umnumzana Wachis Banda ubikwa eseye kubandla le-MDC Alliance njalo ubonakale emahofisini aleli bandla eGwanda izolo. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi inkokheli yebandla le-MDCT esigabeni seMathebeleland phose yonke isixoxebukile njalo ikhangelelwe ukwamukelwa ngeviki ezayo. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ulandule limbiko.
Sina njengebandla le-MDCT okwa manje asilalwazi labantu abangabe bephumile ebandleni esigabeni seMathebeleland North. Kodwa esithanda ukuthi uZulu akunanzelele ukuthi kupolitiki abantu balelungelo lokuba lembono etshiyeneyo nxa bethola ukuthi kabasuthiseki ngebandla lethu bayavunyelwa njalo bakhululekile ukuthi baye kwamanye amabandla. Kanti njalo-ke lathi sihlala sivulile iminyango yethu ukuthi samukele abantu abavela kwamanye amabandla lokwamukela nje abanye abantu abavela emakhaya abo abafuna ukuqalisa into zombangazwe bephathiseka emsebenzini esiyenzayo. Okuqakathekileyo njengakathesi njengebandla le-MDCT yikuthi sisemsebenzini omkhulu wokubumba kutsha ibandla okuvuselela ibandla ngomva kokuthiwa ngumkhokheli wethu ubaba upresident uTswangirayi. Lizananzelela ukuthi u-2014 lapho esagcina kwenza khona i-congress sokukhatshana kakhulu. Ngakho okunye ukunyikinyeka kwebandla sokusenziwa ukuthi ubukhokheli obukhona sobuxega ngoba sokuhlale isikhathi eside njalo sokulezikhexe eziningi. Kodwa-ke umsebenzi esiwuphetheyo obalulekileyo kulamalanga ngokugcwalisisa lezo zikhexe. Sigcwalisisile eHarare, sagcwalisisa eMaswingo. Umsebenzi oyehlayo ozafika khona ngapho khona ngale laseMathebeleland North Province. Esithemba ukuthi nxa lokho sokwenzakele indaba eziningi esizizwayo lezi ezivela eMathebeleland North yokuthi abantu baphumile bandleni kuyizinto ezabe zingasekho ngoba kathesi kuyenziwa nje ukuthi ubukhokheli abuqinanga ngoba kudala kwagcina ukuqiniswa lezo ngatsha njalo kudala ubukhokheli bagcina ukuthi bufike eMathebeleland North ngenxa ukuthi besikusigaba se-COVID-19 esingavumeli ukuthi sibambane sixhumane njengabantu.
Lona ibandla lenu lilawo yini amalunga abuya evela kwamanye amabandla? Njalo ungasela ukuthi njengoba isikhathi sokhetho sesiseduze, kuyini elikwenzayo njengebandla?
Sina njengebandla le-MDCT siyabamukela lathi abavela kwamanye amabandla, kodwa asiyonto esiyenza ngeqolo mhlawumbe elokuthi mhlawumbe sikhawulisa lawo mabandla kumbe silwa lawo mabandla. Siyayamukela thina abantu ngokuthula bangene lapha abakwanisa ukuthi bangene khona basebenze lapha lamakhono okusebenza khona. Njalo sesiqalisile ukuzilungiselela, sizilungiselela ukhetho olwama-by-elections olungaba khona, kanti lokhetho olukhulu oluka-2023. Sibonile ke ngempela viki yona ledlulileyo abasha bekhokhelwa nguYvonne Msarurwa uChalman wabo benze omuhle njalo omkhulu umhlangano eGordon Sethu iMorgan Richard Tsvangirai House eyaziwa njalo ngabaningi ngokuthi iHarvest House. Kanti omama bebekhankasa ne-International Women's Day betshengisela ukubana iparty iyaphila. Ibandla le-MDCT liqinile khathesi okumele ukuthi abantu abakhuluma iqiniso abangafuna ukukhuluma ngento ezenzakalayo baza kunanzelela ukuthi ibandla leli liyaqina. Hayi, labo ababona engathi libuyele emuva kutsho ukuthi bafanana labantu abadonsa ingubo sokusile bethi ngoba sebekubona kumnyama becabanga ukuthi kusasebusuku.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli semandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, mthokazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection oluphuma ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19 eZimbabwe. Sigxile ekuthini luphazamisa njani intuthuko yabatsha elizweni. Ngalesi sikhathi ilizwe linanza ukufikisa iminyaka engama-41 lanye. 41 lathola uzibuse. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalela umsebenzi ngokufundisa okwamalanga amabili kuphela ngeviki luya phambili, lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ubaxotsha emsebenzini. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema utshele iphephandaba le-Herald izolo ukuthi uhulumende setshele abaphathi izikolo ukuthi balobe amagama ababalisi abayabe bengekho emsebenzini ngelanga ngelanga. Uthi lokhu kuzaveza sobala labo abangasebenziyo ukuze bathathelwe amanyathelo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana utshele iStudio 7 utshele untungamili Nkomo we-Studio 7 ukuthi bazaqhubeka besiya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kungelani lokwethuselwa nguMathema.
Indaba yokuyethuselwa leyi mina kimi angiyethuki sibili, kodwa intshengisela ukuthi kutsho ukuthi sebezwile sibili, sebekunanzelele, sebekubonele ukuthi otisha babuya emsebenzini amalanga amabili kuphela, i-Monday le-Tuesday. Ungabona sebethusela, sebeyibona i-effect, sebebona impumelo ukuthi abantu laba kutsho ukuthi ba-serious ngento yabo. Thina sithi asethuki and siza continue lokhu esihamba i-Monday Tuesday kuphela emsebenzini kuze kube khona ukuvumelwana, size saziswe thina ukuthi hayi sebeze bakubona ukuthi imali le abasinika yona hayi ayenelisi, sehluleka kunje ukuthi sibhadalele abathu abantwana bethu, abantwana esibazalayo ukuthi sibabhadalele imali yokuthi bahambe bayifunda. Nxa lo mntwana khona ose-university khulumi ngama fees akhona okakhathesi compared to eyami salary. Uphinda kusizwise ubuhlungu kakhulu singababalisi ukuthi thina abanye bethu aba-underlayo i-government ezaba imali ezichakhonale ziningi kakhulu ukudlule zethu thina ababalisi, abantu abaphuma ezandleni zethu. Wakhanya bona babe eyabe pay nxa ikhona abajabula ngobuningi.
uhulumende lithe likhulumisana laye kusikhatshana esedluleyo wathi ule 75% kuphela angalengezelela ngayo iholo. Kodwa lina elithe incane kakhulu leyo mali. Kathesi njengoba uhulumende esithi kalayo, alikachedi yini kumali elikhangelela ukuyiholiswa?
Thina we are saying give us $520 or equivalent a bank rate. Then you'll see us going back to work every day.
Lo ke ngonkosikazi nokuthula Hlabangana wenhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ. Untungameli uphinde njalo waxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Uhulumende uloke enyathele kusikhonkwane sakhe esikangitshilo ngitshilo ukuthi lokho azakupha yikho akukhuphayo. Ikhuluma nje ababalisi baphiwe imadlanyana yakhona leyo ukuthi yi-25% ngaye nale iviki elidluleyo, osokuyikuthi ke ababalisi sebekhangelele ukuthi yiyo imali abazavile bayihole. Kodwa phela kasikhangele ukuthi ababalisi kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi nsuku zonke banyelise lokusuthisa izimuli zabo ngendlela efaneleyo. Lokhu kuletha ukukhonona okukhulu okutshengisela ukuthi ingxabano le ekhona kathesi ayizukuphela masinya. Nanku lokuxoxisana lohulumende ungani yivela kancinci.
Njengoba uhulumende eqina ngokuthi ababalisi abangayi emsebenzini baza banjelwa iholo, kuyini elizakwenza? Akhona yini amanyathelo elikhangelela ukuwathatha?
Esesikukhangeli kathesi ke ukuthi yena ke uhulumende ukhanya ngathi ababalisi ubaphatha ngesandla senxele. Kanti ke ezinye izisebenzi zikahulumende singathi sikhangele zona ezikhona lapha emahofisini ziyaphatheleka ngoba nanku uyazincedisa nge-transport, azinike imali engathi chiphile ye-transport. Kuthi ke ababalisi bona batshone ezikhwameni zabo kube sokubasinda ukuthi baye emsebenzini. Kanti ke bonke beyizisebenzi zikahulumende. Ngeyindlela ke bekufanele ukuthi uhulumende ahlale phansi lababalisi aqhubisane nabo abakhangele ngelinye elihlo, hathi lokho okwenzakala kathesi ngoba igama likangitshilo ngitshilo kalincedi endaweni ezinjengale. Elesikukhangele ukuthi ke udaba lolu luqhubeka lusiya phambili lumemetheka, asazi ke ukuthi kuyozala nkomono. Okwamanje siza kuzwa ke ukuthi ababalisi kuliviki bona baza kuphatha njani. Nanku kukhona ukwethuselana osokuphuma lapho ukuthi ma ungekho emsebenzini siza kudla imali, ma ungekho njalo emsebenzini uzenzela umathanda ufundisa ngaphandle siza kugweba. Okutshengisela ukuthi laye uhulumende usehlomile ke, kanti ke lababalisi labo bazimisele, sizabona ukuthi kuyaphetha kusiya kabhulatshe.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngwenhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eTheWashington DC. Chabo!
Ibandla leMDC Alliance lithi ilanga likazibuse ebelikhona ngesonto sokulilanga nje lokukhumbula ubunzima obuselizweni selokhu lathola uzibuse ngomnyaka ka-2021. Ilizwe leZimbabwe lenelise iminyaka engamachumi amane lanye 41 years ngesonto. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla koBulawayo unkosazana Sithabile Mlilo.
Sikhangele indaba yokuzibusa lapha eZimbabwe kodwa kungela nkululeko. Singathi sikhangelisise especially lapha koBulawayo ukuthi khona ukuzibusa kwalethani akula. KoBulawayo singakhangela kudala kwakuthiwa kontuthu ziyathunqa ngoba amafactory ayesebenza kuhle konke kuhamba kahle. Kodwa kathesi singakhangela akusela wona amafactory alokhu ephumisa leyo ntuthu. Sekuphonguba nje liganga elingelalutho. Singakhangela njalo ukuthi khona kudala uBulawayo wayewaziwa ngokuthi khona amastradini eBulawayo ayehlala ehlanzekile. Kodwa kathesi singakhangela umuntu wonke usestradini, especially thina omama sebesikhona estradini ngoba asinalutho lokunika abantwana asila kudla okuthi singanika nizimuli zethu. So sigcina sihamba estrateni lathi sisiyathengisa amatamatisi, sisiyathengisa okuchiyeneyo esabe sikwanisa ukuthi sithengise, sithengisele abantu. So singakhangela sibili ukuthi uzibuse siyabonga laba basi abahamba bayasilwela ukuthi uzibuse eze ebuye lapha eZimbabwe ngo-1980. Kodwa uzibuse lo ungafuna ukuthi umkhangelisise kala nkululeko alayo akula freedom likafuna ukuthi likhangelisise especially kulabo abaye bephikisana le lohulumende lo okhona kathesa.
Manje njengebandla lina lithini nxa likhangele uhulumende okhona kathesi uyafana yini lalo kade khona ngesikhathi sedluleyo?
Uzabona ukuthi khona uhulumende lo ozithi Second Republic, hayi bantu, uhulumende lo Western uhulumende waye ukhona ekuqaliseni. Singakhangela kumnyaka lo ophelileyo, sizakhangela ukuthi amalunga amaningi awe MDC Alliance ayevotelwe under i-ticket le MDC Alliance, abanye baphumiswa phakathi kwe-parliament, abanye baphunyiswa phakathi kwe-council ngendaba yokuthi uhulumende lo ulwisana lokhuze lenkokheli eze-MDC Alliance. And ungakhangelisisa futhi kobulawayo lapha kwaba lokuthunjwa kwama-youth akhokhela i-MDC Alliance, bashaywa abantwana. Ungafuna ukuthi ukhangelisise. So singathi khona uzibuse uzibuse wabuya kodwa inkululeko sibili hayi asinayo. Silokhu sisayidinga ukuthi singakhululeka kanjani, kungaba njani le nkululeko lapha eZimbabwe, ngoba uzibuse ukhona sibili, waba khona uzibuse, but ukukhululeka kwabantu akukho. Abantu even behamba estradini yababona nje, ubona ubuso babo ukuthi abantu abathabanga. Omama bayabe lokhu bechitsha, omama bethengisa, bethengisa lokhu, bethengisa lokhwana ngokufuna ukuthi begcine izimuli zabo. So hayi ilanga leli sibili ele independence sabe sifuna ukuthi sibili nathi silithokozelele, kodwa sizwa sisesaba, sizwa silokuzonda esebe silakho ukuthi uzibuse ukhona, kodwa uzibuse lo kala kunkululeko at the end of the day.
Unkosazana Sithabile Mlilo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance esigabeni sakoBulawayo ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Kodwa lolu gatsha luthi kulabantu abedlula 108 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi labathelele igciwane leli ngabesigaba seMathebeleland South abalikhulu lanye 101. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi amapholisa abophe abantu ababili kulandela ukubulawa kwabantwana besikolo ababili abaleminyaka eyisikhombisa. Leli phephandaba lithi amapholisa afumane ikhuba lamalembu alegazi emzini wabasolwa laba ababothiweyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba amapholisa ogatsha lwe-ZAC asebophe umgcini-ngcebo wekansili yeKaripa uSaratiere Chitene lokansila kaward 5 uTendai Mabondera besetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hayi sanibingelela ku-Studio 7, ngabe linjani? Hayi inkinga nje ukuthi liyabala amanye amalokuzeni ama-voice calls, but amanye aliwabali, angazi inkinga likhetha njani. Kodwa-ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ngathisani maphosa kafosi manuka ward 1 case. Into engifuna ukuyibuza ukuthi kathi vele okuyini okunzima kanti ukuthi besichasisele ukuthi-ke le vaccine le ezileyo iqondile yini nokuthi abantu becacisele nje befundise kahle kahle bezwisise ngayo ilobuzeni leyo ukuthi ke i-vaccine le ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu beyithathe komampela yini. Siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengoba ubona abantu besihlele emuva nje sithola lokunalokhu okwenza singazi ukuthi kanti okwenza kungacace nokuthi abantu befundise kahle kahle ngalo i-vaccine kuyini ngoba asikhululekanga umkhuhlane asiwufuni kodwa kasikhululekanga ngoba silamfundiso esiyitholileyo ekuqheleleyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe. Uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle, but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisa nganabhizi, abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki kunzi, bayenza yonke into. Umsebenzi wamapholisa lo, umsebenzi wamapholisa lo ukuthi ngana mapholisa abhiza gijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisizelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso azingane sokungamasotsha asisakwazi ngamapholisa kumbe ngamasotsha asisakwazi because indlela abayenza ngayo. Hayi, bafowethu lina besesishoneni, please ngicela nikele izinto kamakhwapha mani. Hey, lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu. Kuzaphela lokho kuyinto kwenu likwenzayo lokho. Ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho. Ayikho into engapheliyo. Ingungu ayizikhala kakhulu, isizadabuka.
Sanibonani, sanibonani bantu bakastudio 7. Sanibonani bantu. Hayi, siyabonga, siyabonga. Ukusifaka lapha emsakazweni nathi siphawule into esingazithandiyo bani. Iye besicela ukuthi cele impela ngempela ngempela MDC bantu, MDC bakithi ayisiphathele ilizwe bantu. Mhlawumbe lathi singathi sithole ukuphila bakithi, sisegangeni, sisegangeni Nkosi yami. Sicela ukuthi isiphathele ilizwe bakithi, abazame indlela zonke bantu. Amakhehla leyathi ukuphuma uphumela phansi kancane ethi ukuphumula. Hayi, siyabonga, siyabonga, siyabonga.
Salubonani basakazi bami abahle, ninjani? Ngezindawo ngezindawo, hayi thina siyaphila. Siyabonga kakhulu kuzethulela izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala, siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya. Amapholisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso, abafuna iZimbabwe ibe right. Lokhu bebhizi bebachaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhani. Amapholisa ukuthi ngana yenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Yazi amapholisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu laba besishoneni, but eyi, kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa slim. Le nto lesi out of order, please abazame ukuzinuka amakhwapha laba bafowethu laba bangamashona laba basesipholiseni laba. Bezame ukuzinuka amakhwapha, beke befunde bebenesikolo mani. Hayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo le. Abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu. Bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona, hayi kabakhona. It is wrong man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga. Ilungisa buswa nje lishona, kuzoba nzima ukuthi be right shema.
Hey, siyathokoza, siyajabula kakhulu ngomsebenzi eliwuqhubayo madoda. Ye, mina igama lami uStanley Moyo, ngiselwagwelo baba. Hayi, ngokuwa kokukhululeka baba, lokhu esingakubiza ngesingisithi independence. Hayi, asikakutholi baba, asikakutholi ngoba ilizwe ligcwele i-corruption. Ilizwe
zimgwaqo kayihambeki izimota zihamba nzima ngamagodigodi konke lokho kakulungiswa baba akulungiswa sibona kuqinwa ukulungiswa ezinye zezinto ezihlukumeza abantu kodwa kuthe kuyalungiswa baba angazi ukuthi empilweni asiboni ngasolinye kodwa sithola amagapha avuzayo baba ngikhuluma kanje ngivakatshele kwesinye isigaba sasejobi izolo besokuntambama bengahambi nje lami ngokuhle kodwa sithe sesifika lapho ebesisiya khona sayitshayisana nabomthetho amapholisa behamba ngemota yabo basimisa amapholisa basihlukumeza basimisa basizabuzwa izithupha sesikhutshiswa izithupha kahle kahle bekulesinye isitoko sami ebengisithole lapho ebekumele siyeyitshengisa lapho ebesiya khona besilibele isithupha sesifukwa sesifuqele emoteni sekuthiwa asingene emoteni ngamangalo ukuthi pho yikukukhululeka khona lokhu oluselizweni lakho uyethwaliswa amagapha avuzayo njalo udlisa imbuya ngoludi betakiwe hayi lo mthetho awusekho baba betaka ungabungeke utsho ukuthi ngabantu abasemsebenzini iqiniso elihle ubungeke utsho ukuthi ngabantu abasemsebenzini vele hayi vele sebesenzela umathanda akusasetshezwa ngendlela esasiyazi yikho sicina sesithi thina ihulumende kasibiphi yayingcono
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp sithanda ukulazisa ukuthi silodubo ngencingo zethu kodwa qhubekani lithumela imilayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika inkulungwane zabantu emadolobheni athiyeneyo bezigcwele emgwaqweni zilindele ukutshengisela nxa ipolisa eletheswa icala lokubulala unsundu lingatholakala lingelacala. Ukuthethwa kwecala lepolisa leli uDerek Chauvin owabulala unsundu uGeorge Floyd lugqitshwe izolo. Lasala ezandleni zabalithumi lambili abathiwa ngamajurors ukuthi bakhangele ukuthi engaphiwa isinqumo sokuba kulecala na kumbe umsulwa. Abamela uChauvin bazame ukuthi batshengisele umthethwandaba ukuthi uChauvin wayezenzela nje umsebenzi wakhe kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla uFloyd wasesifa ngoba wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jerry Thwala Jackson obelandela ukuthoniswa kwecala leli.
Msakazi Chris kuningi sikubonileyo lapha inxa kuthethe icala lokubulawa kuka mnumzana uGeorge Floyd ebulawa umnumzana uDerek Chauvin engibona kakhulu lapha ukuthi ubandlululo lolu esibandlulana khona ngesikhumba ukuthi lo muntu omnyama lo ngumngisi luyavikelwa lukhona sibili njalo bayazama zonke indlela ukuthi lanxa kubonakala sobala ukuthi hayi umuntu lo wenze leli cala kumbe uphathe omunye kabi kubonakala ukuthi uyamzonda ngokuthi ibala lakhe linjani kuyazicacela laphana ukuthi hayi inzondo bazama ikhona njalo bazama ukuyifihla bazama ukuza lezinye izizathu ezokuthi kungabe kuyini okwaba yintelela yesenzakalo esibe kangaka esezathatha impilo yomunye ngibona ngathi futhi laba bamlwela amagqwetha kaba alwela uDerek Chauvin abazama ukumvikela laphana ngokubona kwami i-information ekhona kumbe ngathi nje osokuveziwe ngokufa kwakhe laphana kunzima ukuthi ulwela umuntu uvike ukuthi ngabe uChauvin nguye wawubulala umnumzana Floyd.
Kodwa bona abamele umnumzana Chauvin bethule ubufakazi bokuthi umnumzana Floyd wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa. Ubona ngani kusebenzile yini indlela abazame ukuthi bavikele ngaye uChauvin abameli bakhe?
Indaba yokuthi umnumzana Floyd wayelezidakamizwa emzimbeni ikho mhlawumbe ongabe wathatha imphefumulo yakho lokho kangikubona ukuthi liqiniswa njalo akusonitelela yokufa kwakhe. Singakhuluma iqiniso abantu sonke sinje siyaphila kikhona imkhuhlane nesilayo zikhona izimo esilazo ezimbi emzimbeni ezingathi ngesilungu ngathi phecelezi they threatened just our general health. health. Ngakho ngeke ngithi umuntu nxa esechayiwe imota wasuka wadlula emhlabeni bese ngithi hayi ubevele le cancer mhlambe uyila ku cancer ke ithelela ukuthi ahambe lapha na hayi lapha ngibona ngathi behlulekile sibili.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ube khuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inkokheli yebandla leMDCT ezigaba zeMathebelele North leSouth ibikwa isixoxebuka ngobuningi isiya kubandla leMDC Alliance. Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili nje kuphela ngeviki luya phambili lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ukubaxotha umsebenzi. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini.